ngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu enye ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-NGC ukuthi kuhlukumeze usekela mongameli wakhe, ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu esindebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama, esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTsvangirai lokuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la kubekwa kukaMorgan Tsvangirai yinto embi eyangisa kakhulu, ekuthengisa kakhulu ububi bephathi leli engiyesibusayo i-ZANU-PF. Ngoba sokwenzakele lapha singathi i-ZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC engiyo esixega abantu. Okungathekhasa kuhle kuhle bona laba bantu kabafisi ukuthi umuntu wetimpini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala ku-ZANU-PF labantu bangale kuphesha kukaThanga. Useveshe badikeya imbi ukuthi kuliwe kabafisi ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekile, umuntu epamanzeke kuchamisa. But ngasokuyani sithole ukuthi labantu ababathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe-MDC, so ngabantu asebesengizwayeleli ibandla elibusayo. Yonke into nje engatsho ngayo ngathi ifalekaMorgan Tsvangirai le-MDC isibanje i-ZANU-PF yasebekhontrola esenzuza bengaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona kususela ngosuku lwesithiya kuze kuye namhlanje. Kulokula okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo irizawuti esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela, kube lokulwa, kube lokuthethisana, lokugijimisana emfeni, okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sokulithatha nje embalini yakhe leligasi yakhe ubaba uTsvangirai ukuthi hayi kulokunye angasakulungisanga kuhle ngesikhathi esasamazeli.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTsvangirai ubekiwe laloba labo abathiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi-ke leke sikhathi si-funeral naleyo kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial, hhayi akuzange kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya. Kodwa-ke sibone siba zidlalela, sibone kusiba nama-factionalism, hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi. Kodwa-ke nangokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade zathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi ame neqiniso. Yizo izinto ezisicela zisenzakala uma kulo munye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTsvangirai sekuveze okuningi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTsvangirai kubonisa inkethabethabi esebantwini baseShoneni. Kubonisa ukuthi abantu besindebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseShoneni. Njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe i-MDC ngalelo hlobo abonakale exotshwa emfeni kaTsvangirai obe ngumongameli we-MDC kubonakalisa ukuthi uTsvangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni.
Ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT kuthi abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.